kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi le Africa lele China awe Forum on China Africa Cooperation.
Ngiqiniso kakhulu leli nangede lehlile kodwa akulandwe ngasehlula ukuthi sizame lanti ukuthi sixukaxuke ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula meva. So thina singameva esikangele esingamehlo kazulu.
Amalunga edalela ephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakobulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi ubulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhoda edorobheni silezakhiwo njengecity hall grounds, i-wishing well, i-memorial plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oyehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eyeZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le Africa lele China owe Forum on China Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokheli yamazwe awe Africa ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano ele China lithembise ukubeka iceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe awe Africa. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe awe Africa ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017 ele China bese liphe amazwe awe Africa uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kwele China elequla labantu abanengi abagoqela ababengabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet yiloba yiliphi ilanga njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kwele China phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi le-Afrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awebandla ele-MDCT athi azoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane okubalisa ukulungisa imithetho, ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenzisa ngayo imali, okumele uZulu owabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso. Okunye ngasikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Amalunga awedalela eParliamente athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangena edalela eParliamente ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuphula mefa. So thina singameva esikhangele esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlabe.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale leParliamente yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli weParliamente yikungcwaba, ubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube le mithi ezikolo, kube lamabhula lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene ezibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunjenje uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli beParliamente kumele bathathe abakubona phandle lokhu bakungenise eParliamente, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi ibandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU PF uMnumzana Fortune Chasi uthi idale leParliamente lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lawabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani wehluke ukwenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ocubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi leli dale lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi manje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha obeyabe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kwobu MP phela kumbeni kwobu minister sokuya ngalo lalo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo 3 ekuseni. Ekhola lesithathu umuzwa utshela ukuthi amini isikhathi sami singi. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edalela eParliamente engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje izinhloni zokufundisa ngokuthathela khona ukukhekeleza ukuthi hayi abantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje la kanje la kanje la kanje.
Abebandla leZANU PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu 2/3 majority, kusitsho kuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa indlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye whipping system. Kodwa bebandla eliphikisayo le MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele isizwe seHarare ngimuMavis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Umbukiso lo uvulwe ngumsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alichumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakobulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njengeCity Hall grounds, iWishing Well, iMemorial Plaque, phinde futhi kube le Memorial Cenotaph laphana kuJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane lepost, sibe le hanging tree mzilikazi Art and Craft esikutshengisayo ukuthi khona itourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube le experience of a place. Siqeda lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama partnerships esiwayenzayo njengedorobha, ama partnerships okuthi sibumbe itourism sector yakobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle ngolo namhla ibhizinesi ikhanya ilowa, I think ngenxa yodidi langa lokuqala. Njalo sikhangelela ukuthi at least nxa ama-buyers especially ama-international buyers esiba khona kube le more business quality.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla wezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si-ceramic company. Yes, sibukisa ama-products ethu esiwayenza imiganu, lama-cups, ama-vases, lama-candle stand, lokunye okuningi-ningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina kuSanganai. So, ibhizimusi, of course, nge-first day kuyabe kungathiwa kulo, but thina nge-experience esesi-experience-ile, sesingani kunganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnumzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event right ma siya movement ikhona abantu bayaza bayabuza about ama products which is offering shayo. So ngasho nje ukuthi ya iza kahle sijabulile for a first day asiqala ukuzala sizisenza before.
Umbukiso wehlanganani sanganayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edalela eParliament awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court usunqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya eMuslims besuka kwele Myanmar ngobunengi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo abalwa impiye enkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovete umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Smanda oyibandla leMDCT endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Xa ngikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize okusupportage inhlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza la efaka unyawo esenza khonoko akuthembisile ukuthi uzakwenza. Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela iZanu PF engaboni lutho olubi olwenzakala kuZanu PF. Okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo kayisikho ukuthi ngoba kakula ma-cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama-cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona. Sibabona bephuma nsuku zonke kumabonakude bezithi unguminista walokhu, unguminista walokhu, unguminista walokhu. Ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza uMnangagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala, uhulumende wezanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzileyo uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzileyo ukwedlula imali eku-budget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje, kohothi siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright.
Uba uSwanda into ayikhulumayo umfowethu yinto ipolitics ze-MDC alliance. Ngoba uba ubithi uthe ekhuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa. Ngakubona ukuthi ngezinye indlela ezizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya yena lawo. Engikuthanda ukuthi kungikutsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha, into ezifuna izimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi konke khona okusenziwa khona okinto zibonakele emuva le sokumele zilungiswe nguhulumende lalowo mutsha. Njengoba sikhuluma kathi sithi kulohulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumo nalowo umumo owenziwa ngabomo, omunye wangikhona engiwutsho ukuthi some people abanye basebe ngama-saboteurs abazama ukuthi besupporte nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle. Kodwa ayisho ihlawulelo engizika ngalo, kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane. Konke khona kunyakuzwisisa le politics, ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo, kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo, kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumo nalowo ngendlela etshiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke ngile qiniso kuzasetshenzwa. Yikho kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asike sinikeni ithuba nje uhulumende nalowo mutsha, sike simboneni ukuthi inyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngathi.
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokhu?
Kande uyabona iproblem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona, beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC yaso MDC enza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC enza ukuthi fuel ishorte elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa siqalise ukushota kusukisela ngeviki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangela ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo, akekho umuntu ongaletha imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhonkoli olohulumende esilayo. Ngoba luhulumende uyabona akhangela ngutengisegande, ungakhangela konke anokwenziwa yikhonkoti kukhesi kaChamisa. Kathesi uma-investors amaningi sesithi afona apha ngizangena le mali yami kuleli lizwe, ngekube lo le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende umbe lomunye umuntu, ngizathola ngaphi i-justice njengoba le khoti yakhona ikhanya ingela justice, ngoba ikhoti engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeyana-ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowu ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uChamisa nguyo lamakhiye, sitsho ukuthi uChamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledalela ephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika ikwehlula amalucaja awe-ISIS. Umanyano wamabutho we-Global Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucaja la, kube lenhlalakahle endaweni eziningi, njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lugoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa iintambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutho leli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo indawo zabo zingakathunjwa ngamalucaja kweleSyria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kweleSaudi Arabia, njalo lezigidi ezingamajumi amahlanu $50 million kwele United Arab Emirates. Uheather Newet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department uthi eleMelika lalo selizanikeza umanyana lo izigidi ezingamakhulu amabili lamajumi amadathu amadola $230 million ebilokhu isabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjwethu uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamalicatsha la kwele Syria ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana lele Syria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kwele Syria. Unwethu uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi yi-UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kwele Syria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kawuleza ingoma ka U Masekela Umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.